Impumela ifuze ukuthi iphume ngesiphangiphangi ngoba indaba phela ephuthumayo. Bafake i-agent application yokuthi i-referendum imiswe ingezwa mhlaka 16 March. Njengoba befake nje i-application ephuthumayo, kusho ukuthi le dale le-high court kuzafuza ukuthi layo liyithathe njengendaba ephuthumayo. Ngoba kuningi okufuze ukuthi kwenziwe, kukhangelwe i-deadline mhlaka 26 March ukwenzela ukuthi abantu nxa besenza i-planning yakhona benze bekwazi ukuthi i-deadline iminjani. Lapha ngikhuluma ngabaphethe e-Co-Park ngoba yibo abalungisa lolu daba. Nxa ukuthi izamiswa yenziwe after 2 months from now okuyikho i-ANC ekufunayo, kwafuza ukuthi bakwazi ukwenzela ukuthi nxa beplana bakwazi ukuthi baplana kanjani.
Siyabona ukubana abanye abaqanjiweyo ukubana babe lokho okuthiwa ngama-respondents ngesilungu bagoqela umongameli Mugabe leZek.
Umongameli Mugabe nguye okhangelele phela ukuthi nxa kuthiwa kwenziwa ama-referendum nguye okhipha lowo mthetho we-referendum esingathi uyagazetha ama-dates in terms of i-referendum act. So-ke kuchallenge-wa yona i-decision yakhe njengomongameli ukuthi ebeke lelo langa ngoba bathi liseduze kakhulu. I-ZEC ifakiwe njalo ngenxa yokuthi yona yiyo phela ezavotisa abantu futhi itsho phela layo ukuthi ithini ngalolo daba. Lanxa nje yona ingasoze iphendule okuya ngaphi, mbona nje umuntu ofuza ukuthi aphendule buzo yonke leyo buzo i-SCA ngumongameli uPresident Robert Mugabe.